Okokuqala yikuthi vele iAmerica kumbe iNATO awumelanga ibe seUkraine. Yinto yokuqala ngoba ukuba kwabo eUkraine lokuzama ukuthi ilizwe leUkraine lijoyine iNATO yikho owadala ingxabano. Okwesibili, iRussia kayilwi leUkraine eUkraine kodwa iUkraine ilwa leNATO ngoba iNATO i-operator phakathi eUkraine. Yikho ke bavala intatheli zindaba ezingahambisani lalokho okukhulunywa iRussia. Labo abalama DSTV bayakwazi ukuthi Russia Today yavalwa ukwenzela ukuthi abantu bazwe lokhu okukhulunywa yiMelika labangani baya abe-NATO. Siyakwazi ukuthi bakhona basuka eCanada, bakhona basuka emazweni e-NATO abaphakathi eRussia. Njalo sibone futhi emalangeni adlulileyo kuthunyelwa imali engange-40 billion isuya e-Ukraine. Izikhali eziningi sezingenile phakathi e-Ukraine. So ke into esiyitshoyo ukuthi i-NATO kayiphume e-Ukraine, i-Ukraine ingangeni kuNATO. Nxa kulezinye izinto abafuna ukuthi kuxoxiswane ngazo bese kuxoxiswana. Njalo futhi kuhlonitshwe lokho i-referendum eyabakhona eDonetsk kuDonbas region ukuthi labana bathi bona bafuna ukuzimela kodwa babe yingxenye ye-Russia.
Kodwa-ke nxa usithi iNATO isuke e-Ukraine, iRussia yona-ke awumelanga isuke yini e-Ukraine?
Okwenza ukuthi iRussia ihambe e-Ukraine yi-NATO. I-NATO ingasuka e-Ukraine, iRussia kayinasizathu sokuthi ibe se-Ukraine. Ngoba siyakhumbula ukuthi ngo-2014 kwaba le-referendum, abantu beDonbas bathi bona bafuna ukuzimela, kumele kuhlonitshwe. Yikho okumele kuxoxiswane ngakho ukuthi kwaba la le-referendum, abantu beDonbas region bathi bafuna ukuzimela, ludaba okumele luphathwe njani, kungangenelanga i-NATO. I-NATO ingavele iphume, iRussia kayinasizathu sokuthi ibe se-Ukraine.